Eqiniso yikuthi ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele abe nephepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga nenhlupho zethu, sinokwenelisa ukweqa umngcele. Kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela isindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu andi Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza njengabakhulumeli besizwe seZimbabwe community. Uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. Manje-ke lokho kuzofaka abantu enkingeni ngoba i-BMA, i-Border Management Authority le efakiweyo, ikhanya yona izimisele impela ukuthi izotshengisa ukuthi yona
abantwana laba mkhwanazi iningi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho kuthiwa yi-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenzisa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye ebazalini kuphela.
Khona uma ungawukhangelela ngelihlo elikhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi. Kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatha. So abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.